ngesikhathi ke kaloku ngantsomi indoda nomfazi bakuhlakula bahlakula 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 kwafika indaka ekhaya kwafika ixoxo elikhulu lafika lathatha umntana lamgenya lahamba la lawuthwe lwandle azafika phela elwandle lamlahla lamthatha elinye ixoxo lamgenya lahamba cike